Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu siba uyese lwezi asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli ikhona. Namhlaka tokutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungelambadalo lamhlanje ebasa e-White City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngo-quarter to 7 e-City Hall ekonda eMkuma Township yahambe ethwala abantu yohambise e-White City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngamandla kagesi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele committee le ngaphambilini kombiko abawethule le idale lephalamende izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha i-supply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini sihlalo wali committee umnumzana Joel Gabuza webandla leMDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana la amajahara sekukabile sasihlangana mhlaka 23 December basithembisa ukuthi by end of the 50th season ukuthi ukuthi konapho kuzola nje new year kwakufanele ifuyele ama-queues kungasila. Sazohlangana la mhlaka 7 March basitshela nje ukuthi hayi by end of March kuyabe kungasila ama-fuel queues. Kodwa kuloku siba worse and worse asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli ikhona. Namhlaka tokutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication. Ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo. So yikho sebesengathi wonke umuntu esethenga. But wonke umuntu okuground olemoti yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying le ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini eselikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngakho? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele akusho ukuthi ifuel ukukhuluma kwakumangula uthe usenza ama-letters of credit akwanise ukuthenga ifuel engasenelisa pose okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki la amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba uthe liqalise ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week ngokwazi kwami la babo bonke abalezimoto akukabi lo mehluko. asazi kumbe ngiqiniso ngoba asitshintshanga lawo ma letter of credit kodwa ukhulume inombolo ezikwazi ukuthi uthe ithi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi ube le fuel eningi ezajovaphosa amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mesho ukuthi nakugrowd ethi kufuna so ma-credit note ethi kufunayo kuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chase nomnumzana Mamuthi?
Okokuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane nalokhu okwenzakalayo kuground. Sambuza njalo futhi kathi kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sambuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye athengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwa. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa akakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle. And ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kunjani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhu kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senze ama-deliberations ibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonile kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki incazelo kade ziniwa amajaha. Kungani ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esijengisa ukuthi kahle kanje kuzoba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-queues.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula ukwanisa ukuthi ulayini iyephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke sefuna ifuel. Sipho ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayithola khona. Amalayini kathesi asakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu.
Lo ke ngumnumzana Joyo Gabuza umgcini isihlalo wekomiti ebona Energy and Power Development engwebandla le MDC ube khuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJafet Ndabeni Ncube umza wakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona lemanxele lentaba zinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engwenya laphana mishini yena kustandard 5. Silala uyise wayengu-boarding master. Ngilala lo Dumiso sisebenzisa icanseli lodwa sile ngubo zethu sidonselana ingubo sipholisa sithaba simangalisa. So that was 1951 akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku-youth ye-NDP kuzaphu waphuma kuqalene we-Zambia ngamlandela lami yena wathumela e-Russia khona le nangaye e-Czechoslovakia siyafuna awu bantu benkosi intaba idilikile. Awukhosi akutsho sithi intaba idilikile. Sisebenzele umuntu wenkosi. Yes. Asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi azilale kuhle bakithi.
Edward Nari. Mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa. Ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha ku 1877. Kule ngoma uyayihlatshelwa ngamagerilla. Yayisithi thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lonyaka kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi. Ngaze ngazoba mazi after independence kulapha engaqalisa ukuba mazi khona then lakho khonaphana sesiqalisa ukubala ukubotshwa kwakhe lakomasuku kwazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hhayi uvele ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kwakuqala bengiyelacala. Lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo. ayikhona njengemuli yakwaDabula ngumimuli yezapho kuphela kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu wayehlanganisa abantu bonke ngumuntu wokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa laye
lo ke labo ke umnumzana Japhet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena othone ngeviki edluleyo uDabengwa ubhubhele kwelekhinya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe entabazinduna esigabeni semanxeleni kusasa Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje.
Ngale White City izpeeches ezenziwa. Abantu abazanalo babuDabengwa abachiyeneyo abamasonto amapolitical party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukuthi ukaba lo kamazwe njani.
Ibhokisi lakhe lizafika lalo eWhite City.
Ye lizafika ibhokisi bazadlula belithatha ebuseni kwenyaradzo eWhite City.
Kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuza la eWhite City ezevalelisa ubabuDabengwa?
Sithi abantu abame lapho kujayela ukuthathwa khona abantu. Uhulumende ujayela ukuthi wona nxa kule nto ezinje abe lama-pick up points. Abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngaphi. Amabhasi wonke azasuka ngo-quarter to seven City Hall eqonda eMkuma Township yahamba ethwala abantu bahambise eWhite City.
Uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini?
Umsebenzi I think uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8 o'clock because amagedi abesevulile.
Kukhona yini eselikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe azebamba izandla?
Hayi, asikezwa lutho. Into esiyaziyo ukuthi khona ngale ntabazinduna lapha angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende maybe nguye upresident asikakwazi basafumbete ngaleyo information asikakwazi ukuthi wona ngubani ozabuya kanye kanye uzoka ngu-guest of honor.
Entabazinduna ubekwa ngaphi kahle kahle ube lo muzi?
Hayi, bale heroes ekhaya ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo abakoDabengwa. Sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo bale ndawo lapho wangcwatshwa khona kubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini mbona abanye baqalisa from 1906 kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906 so yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho
lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka umgcinisihlalo webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo ntungamile Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni yeWhite City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalo Ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube lemisakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ubekhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngokucutshwa kwembiko izolo. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Hungwe walile ukupha ibail umnumzana Munyaradzi Kereke owayelilunga ledwale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elithumi lanye. Okwamanje ke kesilalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi we are so traumatized, sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu esabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kaMnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi. Siyakubona ukuthi khona vele abantu bakithi abakakhululeki, ngitsho la kancane kabakakhululeki. Kusese nje yona lwana umbuso kaMgabe ongawukuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing, uyabona. So ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile, umuntu sengatsho ukuthi khona ama experiences akhe anjani empilweni, uyabona. Khonkana ngibona mina kungamanga nje amhlaza thetshoko, kuyindlela nje ukuzama ukuheha amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile, bona bengatshintshanga lutho kulokho ekusafana nje lakudala, uyabona. So the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ukuthi khona sibe into kunjani iJameson online leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe, sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi abantwana basemathebeleleni thine Midlands bezibuse, ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kule nto kuthiwa nguzibuse okuyinto esingayaziyo empilweni zethu. Mina njengami uzibuse kanye imazi, yabo.
Kuzophephelaphi thina maZimbabwe ngoba ubunzima bukhona ngapha kule ndlala, ngapha imali kayisebenzi, okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo, ibhondi liphume nje liphume kusale ama-US lamarandi ngoba yikho esibonani wakuyo, ngoba indlala ekhona. Uza kwehluleka ukuthenga i-feeding yenkomo, wehluleka ukuthenga i-feeding yakho wena muntu. So kulobunzima obukhulu esihlanganene labo. Ngikhuluma kanje kakula tshani ukuthi inkomo zile, inkomo zaphezulu ziqalisile ukugunda nje phansi ukuthi akusela tshani. So i-feeding izothengwa ngani, izothengwa njani njengoba kungena lukhuzini kungena mali? Uthengise inkomo ngamabhondi uqeda lapho ehluleka ukuthenga yona i-feeding ukuthi ufide inkomo ezingu-2 nje kodwa uthengise inkomo eyi-1. So ubunzima kukhona, indlala yabantu, indlala yenkomo. So inkomo ziza kufa ziqede laphana wehlulekele ukuthi uzenzeni, ngoba nawe vele uzakule ndlala yakho nje. EZimbabwe sibhekane lobunzima, sibhekane lobunzima over. Mina kamboni ukuthi iZimbabwe izabuyela emuva. Mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe. Ithi iZimbabwe izabuyela emuva kudubeka kuzawutshintsha yini, kodwa kangiboni ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje. Akula price control ukuthi mvele izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa, ziqansa njalo nje. Angazi ukuthi ibhondi balifaka ye ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana lakudala nje imali yama-balance check, ngoba ibhondi kathesi kubizwa kuthiwe yi-3 rand idola eliyi-1. So uza kuzathengani? Izisebenzi ziyakhala njalo nje zifola amabhondi.
Mina ngisebenza kwele South Africa, igama ngingu-Rapson Mwale. Bengivakatshele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo, ngifike namhlanje, ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale. Hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile $3.50. Hayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka.
Ye ku studio 7 siyangena sibili kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayasihleka ukuthi yabizwa bayakhuluma ngoba into okuthiwa izanu PF vele siyehlulekile totally njalo iyehluleke since ngemileyo khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafaka imali lekhanda likamqabuko ngoba nguye umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindebelela bakumbokotha sokungani uthi umgabe ngoyabuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moyo emvele enkayisouth ye ngivele enkayisouth mina imenga engangigijima ngesikhathi ye-MTC iqala so khathesi hhayi ngihleli kodwa ngizwa ubuhlungu okwenzakala empilweni zethu ye ngizwa ubuhlungu kakhulu ngoba i-ZANU PF ngokulutha ayisiyo yokuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini loba befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthi imali baphume bahambe wena uyabe utshona ukhonapho kumbe ulele ukhonapho ngamalayini akhona bona baseke baluthi imali bathathe baphume bahambe loba nguphi bafuna khonokho nokuzinduna kwakhona sokufanana konke ngoba kuyasebenzela iphathina lebusayo esitshontshayo so akulanto enhlelizweni sesithele nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ijele bonke bahlele phakathi ngoba hayi kwathi kungena umthuli kwathuza vusa ilizwe khathesi nguye selisihlela lokugcina emhlabeni ojigumba sebethule zwi ngoba bona baphiwe izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo ngitsho zwi songani kabakho ezimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 oloya America umnumzana Robert Mala uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesifo sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethela udumo ngethi thina sobabili. Eyathengwa yathola isicoco se double platinum. Umdumo kaBongz uchaza esithi House Afrobeat. Usefinyelela iminyaka engamathumi amabili ejabulisa abantu ngengoma ezichisa isikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe ebantwini basemzantsi Afrika uDJ Bong kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene omunye umgido adume ngawo ivuma kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonele kuthiwa ibo wazayenza indaba bonke kuthi indaba yayo seyinako bengisendela orehandshake gwaragwara emva kwalokho wonke umuntu kudayo livelese u-TR
ngonyaa
Charles Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke walahlekelwa yimali eningi wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment laloba ebhekane lobunzima utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest. UDJ Bong uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho usujwayele khona ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na.
Abamuntu uyivalela eshopini yabo uyivalela eshopini asikuzi abafuneke nje baphume baye ngaphandle emazweni angaphandle kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bong kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bong. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bong_Gwara_Gwara. NginguNofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngithi libele mpela viki elishukela.
DJ
sithi gwara gwara siphinde sithi vosho yebo ke njengoba kuyi Friday ayihoza Friday hayi ingoma emnandi ingoma ka DJ Bongz sigcibela ke uhlelo lwethu siyabonga Nomkhize Mamkhize siyabonga kakhulu hayi igama lami ngu Chris Gande ngiyalivalelisa asidibaneni njalo kusasa kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hayi ekusena sikho siyabonga.